Ekhuluma le Studio 7 yeva kwamazwi kaMnumzana Chinamasa osakhulayo wakobulawayo unkosikazi Nozipho Moyo uthi ibhajethi yalamhlanje imchiye elemibuzo embalwa njalo kajabuli ngomthelo abakhanyelelwe ukubhadala ngeva kokuthenga ikhadi lokufona.
Indaba yebhajethi ekhulunywe namhlanje injiye ngelembuzo emningi. Ngizaqala ngokuqala indaba ye 5% bekhangele ukuthi bazayicharge for i-airtime. Into mesinanze ukuthi nxa uthenga i-airtime vele sile tax. Kusasho ukuthi imizuzu esezayithola kuma airtime is becoming limited. I-government lokho ithatha imali kuZulu.
Umoyo ubike ukuba uyethemba ugatsha lezokhetho olwezekhi luzayitholiswa ngesikhathi imali abayithenjisiweyo. UMnumzana Mthokozi Sinyoni ohlala emaphandleni uvumelane lomoyo ethi udaba lokuqansa kwentengo yeparafini kuza kwenza baphile nzima.
Ithi yeparafini ayisisebenzeli thina ngoba thina esihlala emakhaya iparafini siyayisebenzisa. Uthe abantu abaningi basebenzisa igasi, abantu abaningi ekhaya vele igasi abakayisebenzisi. Abantu lokusebenzisa iparafini ukuthi silayithe sithini sesiyangena ngomnyama ezindlini silunywe izinyoka ngoba iparafini azabasingasenelisi ukulithenga.
Unyoni ubike ukuba kuhle ukuthi uhulumende alungiselele masinya ukuze izekhi ingasweli imali ngoba ihlala ikhala ngokusilela kwemali. Unyoni ubike ukuba ube lokudana ngendlela uChinamasa athule ngakhona ngemthelo wezisebenzi kunye lokuthi bazayithola yini ibhonasi.
Ade sokukhangelele kakhulu ukuthi kuma civil servants labo uzakhuluma ngokuthi amabhonasi azabhatalwa njani njalo nini. Kodwa uzithulele zwi uminister zangevela kukhulume ngitsho. Even i-taxation yakhona le ukuthi i-taxation izahamba njani abasakhulumi ngayo batho ukuthi neZimbabwe vele i-tax ayisabhatalwa.
Umoyo osakhulayo usole kakhulu kwezemfundo ethi yebo bathole imali kodwa ukuthi kwakhiwe izikolo ezimbalwa kuyadanisa njalo izisebenzi zikahulumende zichiwe ebunzimeni ngoba abazi ukuthi bayathola yini ibhonasi.
Uzwe futhi into eyimanganisileyo umuntu evula umlomo esithi kuza yakhwa izikolo eziyi-14 nationally, into esingayivulela umlomo. Mina sithi uzakhuluma ukuthi hayi maybe per district siza yakha i-secondary le-primary, lokhu kundanisile kakhulu. Kungasenani uke wabamba into yami yama-election wathi imali iphumile i-94 million imali eningi.
UMnumzana Nkululeko Dube uvumelane lomoyo ethi ibhajethi kaChinamasa ibingelamkantsho njalo yena usebenzela eSouth Africa kuzaba nzima kulabo abafuna ukutshala imali ekhaya ngoba iZimbabwe iyabumba imithetho kodwa ingalandelwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.